eNdebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na noba hathi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu sasho nje ukhetho abantu sibethusela ngathi thina siyise kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana hambani ema-court ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other such.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezijiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchathisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba we-Constitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano we-SADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na noba hathi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungathi sikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President uthi yena kathesi selama-MPs angu-21 asechallenge njengesukuthika winanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho kuthiwo nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa-ke mina ukubona kwami uChamisa la uzamile ukuthatha inyathela kungaphuma kungayisiyo nto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza. Kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalali lula, ngoba laye ucine edinga le yamagqothaki ukuthi ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungagwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asithi ngamajaji babegcotshwe labo umkhulumende, kanti kuningi izikhundla zabo abantu bakakhulumende, singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende. Kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isitshwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi esokuthi hhayi njengenyathelo labakhona, hayi sikhona ukulalela, kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa, hayi khonapho asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Sizibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwa ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazabe ningani.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha lokuyinto esingayiqakathekisanga ngangawo, ngoba sasivele sisule savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esesaba kangaka amagqwetha ethu, ngoba sithethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli. Kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethindaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphrezidenti eSenzanini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kakushiyo nto evalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla, kuyini obekusenziwa kurejista?
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawo nalawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Lamanye amaphepha abe yusalela nje kade lokhu kubalulakanye.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lile themba ukunqoba.
Eceleni lethu amagqwetha kaPresident Nelson Chamisa noPresident Nelson Chamisa bahlangene kusisa namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile, sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolesikhathi. Khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Ngisasa ngalokho okuthiwa ngesikhiwa ama-logistics, ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibahlala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho singawathola khona ngesikhathi siwadinga.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZANU-PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. UChamisa ufananisele libandla lamaqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lephalamende elilunga leZANU-PF umnumzana Dingomuzi Phuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
iZANU-PF ayisiyo party eqala izolo. iZANU-PF yiparty eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esiloku sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga lembono yethu ukuze siwine ama-election. Thina savuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology a part of our living memories. I-ideology a part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iparty enjalo? Ngabe sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamelele u-2023 ngoba ukududula iZANU-PF kukhona chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo abazabuya behluleke khona ngoba iZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu sathonje ukhetho abantu sibethusela ngaphi thina siyite kade sijhumayela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani ema-courts kuyedi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other such. Libona ukuthi kwakusenziwa ngubani nxa kwenzakala.
Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo ngabantu be-MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu be-ZANU-PF abakutholayo labo kabakutholi bekutholiswa yikuthi ngabe-ZANU-PF. Ukudla lokhu is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho Mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a ZANU-PF kada, ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uNangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokho ukugcotshwa okuzabuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabanye abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokho akusimangalisi ukuthi ngabe kwavela from a government commission.
Umnumzana Dingomuzi Phuthi ngumeli webulili maWest edalele ephalamende njalo ulilunga leZANU-PF sixoxela esePlumtree.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu LFVOAWELE.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Japa Japa ngecala lokuphehla uDlakela. Siqoxele lunga le MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ugeto besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi khathi so abantu bethu sebefela khonokhu yini angithi lilungelo lethu njengabantwana basezimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umuntu sangela esakhuluma ukuthi izane yephula ulungelo loluntu sebekhombisile njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athele izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapolisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngelangelinje sitshengisela lokhu abethu abalandeli asoze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele thina sikwazi ukuthi udaba lethu sokungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokhu impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabi minjani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani so abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kadethi yikuthi sonke kuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngokumdawa lethu lusemthethandaba.
UNkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekoBulawayo. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luza kuqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalichumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elicala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempilakahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abatshiyeneyo abaphila lesimo sezempilakahle oqhutshwe kobulawayo. obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eya Voice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku-LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. So isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besihlaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxothwa vele. Njalo eminye imkhuhlane uyeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona khona ukuthi ebese khuluma ukuthi hawu umuntu endithandana laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endithandana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayesaba ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza esibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kumalezibheni umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama-STIs yikuhlangana lakho ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV. We don't, it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukuthola amalesbi lama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani, kodwa babonga i-PSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo or lo muntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabi le information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sifizwe silitholayo kwamanje. Kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyatesta lo muntu wami. Nami ngikwanise ukufihambatshela ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazane. So I think i-PSI is the first start for thina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo oluqondane nathi ngoba sometimes ungasifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayingifaya yona bebhekene emuntwini othana nale ndoda kanti mina ngisomuntu othana nale ndoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa i-PSI as i-spot sethu esingcono esithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behaviors.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning, ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning, ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yona le ye-sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzajajwa ukuthi kuyathiwa umntwana ole 15 years udingani, efuna ama-condoms udingani, efuna ama-family planning tablets.
Inengi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini, kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhu lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyikwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu leFC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane yePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela sonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumajumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu ngethu kanyanga omgqibelo. Limpumelelo itsho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi libe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leChicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo ngamajumi amane lathuba mnembili 48 ukuthi eleChicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo ngamajumi amane lowodwa 41. Ekhuluma lentathu zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn. Umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtondera Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum, kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu, njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo efeleyo. Imiklomelo emine milichwane kakhulu, njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalani nemiklomelo kuleqembu leCapes United, lona ile miklomelo ngamajumi amathathu lesithupha njalo libe ngujikile obhanqa lelenikruti kungela qembu elenelisee ukulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalani yemiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine 2-1. Njalo eleJapan Mine yile seyijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalani, kuthi phezu kwalo kuleqembu leBulawayo City lona elinqotshwe ngethukanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalani yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu, kodwa ehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu leNikruti yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo, okutsho ukuba lalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komgindi yacina lilokhu lilapho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke ezosuku ngodaba lukamnumzana Kofi Annan, yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamajumi ayithoba mnembili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abaningi bathi uzakhunjulwa ngemisebenzi emihle ayenzayo, kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngombhuqazwe weRwanda, lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo umhlaba ukhangelelayo iUnited Nations, baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha, ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.